Ubuye osehlala elizweni lase-United States of America uwele Zimbabwe kulezi nsuku uzoqhuba inhlelo zeqembu lakhe labasakhulayo eleVia and Friends Academy, lona elisungulwe ngomnyaka ka-2015 njalo elidlala kusigaba seBulawayo Province Junior League Serie A. Sekule minyaka embalwa lomdlali leqembu lakhe beqhuba umncintiswano wabasakhulayo oweVia and Friends Football Tournament, wona ophathisa amaqembu aphatheka kuwo ngempahla zokusebenzisa nxa bedlala ibhola. Umfoka Ncube uthi abasakhulayo bengaphathiseka ukuba ngabadlali bezinga laphezulu nxa bethola usekelo olufana lalolu.
Like right now silama soccer boots, it's not much but iyancedisa abafana thina uyakwazi sikhula. Ama-shooters saye sathola maybe sesilabo 16-17 years but khathesi sizama ukuthi nxa bele 12 years 10 years bethu beqalise ukudlala ngama-boots, I think kuzabanceda.
Ubuya ukhokhele iqembu le-Islanders ngesikhathi litshaya eziwayo liphakamisa isicoco iminyaka ilandelana, njalo ukuthi ukuphumelela kweqembu leBoso kwakungenxa yokuba abadlali balo abaningi babekhule bedlala bonke njalo baphiwa ithuba besasebancane.
Mina ngokubona kwami senior policy important ngoba thina sadlala, mina abam players amaningi ngadlala la first team, ngadlala la from under 16 under 18, so I think ikho kwasincedayo.
Umqeqetshi wapha uBuya labanye abadlali abagoqela uSiza Khoza, uGift Lunga Junior, uBeki Themba Ndlovu kanye labanye ithuba lokudlala kuqembu le-Islanders nguMadinda Ndlovu, okunguye njalo ukubikwa ukuba uzathatha isikhundla esithiwe ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe leHolland u-Errol Akpi ngomnyaka ozayo. UBuya uthi ukuqhatsha uMadinda kungalisebenzela iqembu le-Islanders.
As long as ele support ye executive, I think uMadinda is a good move. Uzanika abafana labani, uzahlanganisa youth and experience. I think uzancedeka le.
Kwele Melika uBuya usebenzisana lenhlanganiso ye-Make Your Own Ball Day, okuyiyo ephathise ekudingeni impahla zokudlalisa ibhola uqembu lakhe leVia and Friends kanye lalezo eziphiwa amaqembu aphatheka kumncintiswano weVia and Friends Football Tournament. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.